Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 12 Nhlolanja 2024 uDabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Makungaba kuthethwe imota ezingu-50 zayimpawundwa ongacabange ukuthi ezinhlanu zangifuna uma singacabanga ukuthi at least bezingaba yezinye ezalala zenza amacala azisekho kuleyo ndawo.
Amapholisa kobulawayo lamuhla athi athathele abatshayeli bezimota zamakhombi lamahonda fit abasebenza ngongekho emthethweni kumbe lapho abangafunyelwa khona imota zabo ezifika amachumi amahlanu 50.
Abuyakunesiqiniso ukuthi abantu bayathiswa kumbe kabathiswa kodwa abantu bathethwe abantu abathethwe laba abebeyaseyinizindawo lebeyirethegimenti ayethi umuntu angakhula kumele ayewakha aphume ekhaya so abantu belongethi ngoti bathiwe izindawo so abantu bacinabe zisathi ngothi phume sekwakha umntwana angakhula yesayela ukwasha.
Izakhamizi ezingamakhulu amabili 200 ezibotshwe ngeviki ephelileyo zisethiswa amacala okuhlala enyandeni resettlement scheme eGwanda North okungekho emthethweni zikhangelelwe ukuba zizabuyela emthethwandaba ngeviki ezayo. Oke waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump ubesemthethwandaba waseFlorida namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa kobulawayo namhla athi athathele abatshayeli bezimota zamakhombi lamahonda fit abasebenza ngongekho emthethweni kumbe lapho abangafunyelwa khona imota zabo ezifika amachumi amahlanu 50. Esikhulumele samapholisa kobulawayo umnumzana Abednego Ncube uthi inyathelo leli liza kwehlisa izehlakalo zokwephula kwemithetho edolobheni lakobulawayo ngoba iningi lazo lisenziwa ngabatshayeli laba abazakala ngokuthi ngabemshikashika. Mnumzana Ncube utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi basanda kubopha abantu abathathu abantshontshe inkomo besebenzisa imshikashika le ukuthwala inyama yazo.
Siyahlala senza nje ama-operations athatha 5 days, 3 days ngoba injongo yamapholisa ngeyokuthi i-city center ingabi le-congestion. Imota lezi yathola zimile e-center yemigwaqo azidingi lama-parking azidingini. So mangingakuchasela ukuthi kwesinye isikhathi zena izimoto ezihambahamba e-city ngama-honda fit ntambama uyathola zibaleka sezigquma ama-copper cables esigijima lawo ngelanga uthole ukuthi ziyabanjwa zilode inkomo yonke egcweleyo ekunyaqo amapiece. Ngikhuluma nje bengikhuluma lama farmers ayemguza lamhlanje ngenkomo ezitshontshwayo izolo lokho sibambe abantu abathathu omnyule 61 years omnyule 52 omnyule 21 begamule inkomo zomuntu ezinhlanu bazama ukuthi bangene lazo edolobheni lakobulawayo. So imota lezi sidimishikashika zile msebenzi eminingi emibi eziyenzayo.
Ngezinye indlela okwenziwe lamuhla ukuza nciphisa izehlakalo zobusela.
Yeah, kambe makungaba kuthethwe imota ezingu-50 zayimpawundwa ongacabange ukuthi ezinhlanu zangikona uma singacabanga ukuthi at least bezingaba yezinye ezalala zenza amacala azisekho kuleyo ndawo lakho kulako ukunciphisa. Kodwa into enciphisa kakhulu ngikuthi uZulu abambisane lamapholisi ukulwisana lamacala only if kule change of mindset ebantwini bakithi bengakhangeleli ukuthi imithetho yonke ekhulunywa izobahlukumeza kodwa bakhangeleli ukuthi lakho kuyenza ukuthi baphephe ngoba silabo mama abaningi asebadlengulwayo yizo zena lezi mota futhi abanye sebathathelwe izimali yizo zona lezi mota uthole ukuthi ezinye zakhona ama number plates ziyawazingela. Umuntu okuhamba ngemota ekwazi ukuthi kakuhlosanga ukuyawona ngeke akhiphe i-number plate emoteni yakhe.
Ungabaxwayisa uthini abantu ngalolu daba nangokunye okukhula imithetho?
Okuqakathekileyo ebantwini masekuhlaleni yikugcina umthetho. Inkampani ayikushi ndawo asisebenzeni ndawonye lamapholisa ahlose ukuthi agcine ukuthula esigabeni and kuhle kangakanani ukuthi loba kuyisihambi loba nguwe umhlali wakobulawayo ungene e-city center uyithole nje indawo yokupaka imota kungela mota kumbe emgwaqweni uyenelise ukuthi udlule emgwaqweni uhambe kuhle ungala moto ezimile isenda emgwaqo ezinye ziyalayitsha omnye ubuye wayicitha imota isenda emgwaqo sokungazathi njengendawo njengalamthetho kuhle ilizwe kumbe idolobho njengebulawayo omuhle kangaka kuhle maye labantu abagcina umthetho abatshayeli abaningi bagcina ukulandela imithetho yomgwaqo belo instructor kumbe examen e-VID engavela thole nje isitikitana esiyimvumo yokuthi atshayele imota kusenza umathanda sekubeka kajani hayo ikodivele kabasayibambi bayakhatha amakhona bayangena ama-road robot bayaphaka isenta yonke into nje ebebeyivika bese-VID yiyo abasebeyenza kodwa abantu asibaleni amabhuku siwazini umthetho sisebenzeleni kuhle lamapholisa konke kuzasilungela ngiyabonga
lo ngumnumzana Abednego Ncube isikhulumeli samapholisa edolobheni lakobulawayo obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekhona le kobulawayo izakhamizi ezingamakhulu amabili 200 ezivotshwe ngeviki ephelileyo zisetheswe amacala okuhlala enyandeni resettlement scheme eGwanda North okungekho emthethweni zikhangelelwe ukuba zizabuyela emthethwandaba ngeviki ezayo bezikhululwe okwesikhathana lidale likamantshi izakhamizi lezi ngabantwana abalabazali abangeniswa ngohulumende kuleyo ndawo ngomnyaka ka-1982 badonselwa ihlahla ngoyise omunye wabo umnumzana Dennis Moyo uxoxelo Gibbs Dube we-Studio 7
akuyakwinesiqiniseko ukuthi abantu bayakhithwa kumbe kabakhithwa kodwa abantu bathethwe abantu abathethwe laba abebeyakhe imizi indawo leyo i-resettlement ayikho umuntu angakhula kumele ayewakhe aphume ekhaya so abantu belong waiting for ukuthi bathole izindawo so abantu bagcina bedisathi ngosiphume sekwakho umntwana angakhula yethayela ihlahla nami ngomunye wabo abaphumayo ekhaya njengabonabo ngikhuluma nje
lawo ngomunye wababuthwayo yini kumbe kuhamba njani
mina ngiphuthoka unfortunately ngingekho bengisemzingwane lapho ngifunezela khona njengamanje
so singathi bathini bathi libotshelwani manje
kuthiwa abantu bahleli ngokungekho emthethweni so kumele abantu umuntu abuye ayihlala endlini lapho aphuma khona kuthi phela asiweke sihlale simadeda singufakise ekhaya vele kangivumi angivumi kumele indoda isuke wakhoa umuntu lapha ayehlalela
singathi libangaki elibhekane lakhonokho pho baza kuya ngapha abantu bonke la pho liza kwenzani
thina sizifele ukuthi bonke abazakutho nxa benendawo lapha abayaziwo nabazafisa kuyo sizoya khona ngoba ningakwazi ukuthi umhlaba uyazalwa yini umhlaba uyakhula umhlaba uma unjalo and siyawathi i-resettlement aku-tribal settlement akuna mafufu abantu and laba abadala abathiwa abathiya abayi-100 ithiwa bakhuluma ukuthi nabo lawa ngamafufu ethu amafufu ethu khona ku-resettlement so masisuka thina siyawakha laphana abeleze kulesettlement kudala
beseliyakhe kanganani imizi yenu khonapho
besesakhe kakhulu kakhulu ngathi ilist oyakhilela khona umuzi wathi uyawepa o-2000
manje imali lizayiphiwa nxa sekudilizwa khonokho
angiboni isimo sakhulumbeeimali abantu bangayiphiwa
bakhululwe kumbe lokho bebothiwe
bakhululwe imelele yokuthi bayingena ekhot mhlaka-2023
icala bayithesa ukuthi benzani
khonapho icalelwele kuthiwa ukwakhwa ungaphandle komthetho
bangaki bonke abathathwayo
ngangikhangela kumele baye ekhot mhlabangaba kuma-200 and something ngokuzwa kwamnje bemfonela itosixoxa le
sebetshisile yini imizi yeni kuni babayitshisanga
hayi ngizwa kwamanje ayikatshiswa ngoba wasukumele yona i-rolling ezobakhona mhlaka-2023
lo ngumnumzana Dennis Moyo obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we-Studio 7 esenyandeni eGwanda North. Amagqwetha kamnumzana Job Sikhala owatholakala elecala lokuloba amanga enkundleni yeFacebook asecele umthethwandaba ukuba uqale udinge ulwazi edalele High Court ngecala leli ngoba isiqa somthetho osetshenziswa ngabathutshisi siphambana lesisekelo sombuso welizwe kodwa abathutshisi bona bathi kumele ajeziswe ngakwenzayo kubika umlondolozi Ndlovu
Sokumura, 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 sok bekugcwele abantu emthethwandaba we-Root and Row eHarare behlabela besekela uSikhala bethi ukumele amacala akhe wonke awethiswayo alahlelwe khatshana. Abatshutshisi bakarhulumente bebeqonqosela ukuba umthethwandaba wethule isigwebo esilukhuni besithi indlela aloba ngayo enkundleni yeFacebook yangcolisa isithunzi selizwe. Kodwa amagqwetha kaSikhala athi kwephulwa isisekelo sombuso welizwe okwenziwa ngabatshutshisi. USikhala obesehlale umnyaka lengxenye esentolongweni utholakale lecala lokuloba amanga esithi kulomntwana owabulawa ngamapholisa ezemhlane kanina usanda kugwetshwa iminyaka emibili ebekwe eceleni kulandela ukutholakala kwakhe elecala lokujojozela uDlakela. Umtshutshisi kudaba lolu umnumzana Anes Chirenje utshele umthethwandaba ukuba uSikhala kumele agwetshwe okuqinileyo ukuze uZulu afunde ukungaqambi amanga esebenzisa inkundla zokuxhumana. Igqwetha lakhe umnumzana Harrison Nkomo ufunge wemba phansi esithi umthetho uSikhala atholakala elicala ngawo uphambana lesisekelo sombuso welizwe. Unkomo unikeze inkantolo umzekeliso wesinqumo esethulwa lidale le High Court ngesikhathi likhulula intatheli izindaba uWopho Jingono. Idale lathi isigaba 31 loba ukuthi uSection 31 subsection 1 paragraph A somthetho weCriminal Law Codification Reform Act asikwe emthethweni. Unkomo ukhuthaze uMantshi uFerris Chakanyuka ukuthi athole amacebo eHigh Court engakagwebi uSikhala.
We are emphatic and we are clear that the conviction is wrong. We have told the court that this is no longer part of our law. Mr. Sikhala was charged, prosecuted and convicted under a non-existent law.
Sichilo ukuba watholakala elecala elingekhoyo, wabotshwa, wathoniswa, watholakala elecala elingekhoyo emthethweni.
Igqwetha elibona ngamalungelo oluntu umnumzana Gula kwaShezulu uthi vele akukhanyi ukuthi uSikhala wephula mthetho bani.
UJob Sikhala angabuyela ejele nenxa yokuthi iZanu PF iyambona uJob Sikhala ukuthi unamandla ukuthi angakokhela i-political party or angakokhela i-demonstration or any into iyenza nezinto zembusazwe.
Kodwa elinye igqwetha umnumzana Libert Ncube uthi okwamanje uSikhala akalanyathelo angalithatha engakagwetshwa.
USikhala akamelele ilanga lakhe aphiwe isigwebo. Nxa udaba lwakhe lisasekhona kumele ayeda le High Court esegwetshiwe.
USikhala uzaphenduka emthethwandaba ngolwesine mhla ka 15 Nhlolanja lapho uMantshi akhangelelwe ukwethula isinqumo sakhe ukudaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Ukuthola usizo lokwelatshwa ezibhedlela kuqhubeka kusiba nzima kuzizalwane zeZimbabwe ezikwele Botswana, ikakhulu lezo ezingela maphepha okuhlala kumbe ukusebenza kulelo lizwe. Noma nje uhulumende esithi abagulayo loba abalimeleyo kumele baphathiswe kungakhathalekile ukuthi bavela kuliphi ilizwe. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHebron kwele Botswana.
Abanye beZimbabwe bakhala ngokungatholi usizo olupheleleyo uma beludinga isibhedlela zakwele Botswana besithi izisebenzi emtholampilo zilobandlululo kwesinye isikhathi. Esibhedlela esikhulu se-Princess Marina se-Hebron abanye bathi babhekana lobunzima ukuthi bathole usizo lokwelatshwa ikakhulu uma bengela maphepha okuba selizweni. Ensukwini ezisanda kwedlula kulomunye ujaha odabuka eBinga otshaywe yimota waphuza ukuthola usizo esibhedlela ngenxa yesimo sakhe samaphepha. Ugcine ebhubha esibhedlela se-Marina ngempela viki. Izihlobo zibikwa zisithi azila mali yokuthwala isidumbu ukuthi siyobekwa eZimbabwe. Omunye weZimbabwe umnumzana Abraham Komo uthi usebuhlungwini ngemva kokuhlinzwa ungahambanga kahle khona esibhedlela sePrincess Marina. Abemuli bathi uNkomo usekhitshiwe noma nje elokhu esebuhlungwini ngemva kokuhlinzwa esiswini. Unkosazana Sibongile Ncebe onguye ugcine uNkomo uchaza ngesimo sakhe.
First day abamathenda, second day abamathendanga, kwathi ngelanga lesi-3 bangikhona bemathenda bengitshela ukuthi appendix bamenzisa ama-x-ray ngesikhani.
Uthi ngemva kokuhlinza okwasuka kwahamba nxele ukuthunga sokuqhaqekile.
Bathe bem-operatile kwahlala kwathi sokusiya kubo 28 2728 khonapho ioperation leni yabi wonakalela ngaphakathi yabi siyaqhaqheka babe besinxa ngathi sengisiyababosthi nje ioperation le isinje kwenziwa njani babe besitha isathungeki sokuyanithi ukuthi kubhandishwe kuze kube right. And then kwathi izolo babe besiyamkhipha babe sithi ngibuyela endlini manje ngilaya endlini and we need to waiting him hams a day lesibhedlele siyageziswa isilonda leso.
Uncebe uthi usethwele nzima ngoba engasebenzi kodwa kumele adingele isigulane amaphilisi njalo ayisibhedlela nsuku zonke. Lanxa angaze aye ekhaya uthi akabone ezathola uncedo olungcono njengoba lesibhedlela zeZimbabwe lazo zivele zingela ncedo. Okunhlanganiso yeZimbabwe Community in Botswana umzana Sifas Chuma uthi kukhanya usiba lobandlululo kwezempila kahle.
Indaba lezi ziyahlupha kakhulu ngoba kathesi kunje enalo umfana otshaywe imota webhinga uyathola ukuthi lo muntu omtshayileyo akula lutho vele oluzenzakala kuye ngoba utsha umuntu okuza kuyahlupha khona lokho njalo uhlupho olunye yikhona lokho ukuthi abantu abangabokuza yithi kuphela beZimbabwe phandle kwamazwe.
Uchuma uqhubeke esithi sokuyisikhathi ukuthi ofisi yomeli weZimbabwe ibone ukuthi yakhulumela ikakhulu abangalamaphepha phezu kwendaba zempila kahle.
Umthetho uthi wonke umuntu ogulayo kumele ayelatshwe eBotswana. Kuhle lokhwana kodwa okwenzakalayo nxa umuntu esethe wagula khona practically akusiko lokho okuphezulu emthethweni. Okwesibili ngibone ngathi i-embassy yethu eseBotswana kuyamele ikhangelisise indaba zona lezi ezama illegal immigrants incetsana leBotswana ukuthi abanye abantu uyathola ukuthi umuntu wenkosi uyasebenza uyakho ngobhilidi kwehlulani kanti uthi ancediswa PU permit kwenza abantu bangaba documented abantu bayasebenza bekhululekile benelise lokuziphathisa nxa begula kumbe bathatha medical aid.
Iofisi yomeli weZimbabwe leBotswana ithi ivame ukuthola imbiko yokuhlukuluzwa kwabanye ikakhulu abangalamaphepha njalo yenza konke okusemandleni ukuthi ikhulumisane leziphathamandla zikahulumende weBotswana. Omele iofisi yeZimbabwe Mbapo ese Habroni umnumzana Henry Mukono weShuro uthi wonke umuntu noma yila maphepha kumbe la maphepha ulelungelo lokuthola usizo lokwelatshwa.
But you may realize that a number of the others, there are number of people have been mistreated. People take advantage of the fact that they are not documented. But it doesn't mean that if you are undocumented you should suffer from unfair.
Ungakhangela indaba eziningi zabantu beZimbabwe abangaphathwa kuhle ngabangala maphepha. Kodwa akutsho ukuba uma ungena maphepha awusela lungilo.
eZimbabwe leBotswana asanda uqhuba umhlangano wesine weBinational Commission lapho kuthintwe indaba esijeneyo. Ekhuluma lentatheli izindaba emaphethelweni alomhlangano, uMongameli Mkhwetsi Masiswa kweleBotswana uthe ukungena kwabantu besebenzisa isithupha hashi ingwalo zamapassport kuzaphathisa uqeda indubo ezibhekane labahlala elizweni ongekho emthethweni. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiseAbron kweleBotswana.
Ingcwethi zezombusazwe zithi uMongameli Emmerson Mnangagwa udlalisa imali ngokuya emihlanganweni engalethi inguquko elizweni. Mnumzana Mnangagwa useDubai lapha zangena umhlangano wamalanga amathathu oWorld Government Summit, umhlangano lo ongenwa ngabakhokheli bamazwe angamathumi amabili namahlanu 25 lenhlanganiso ezijiyeneyo uhlose ukuthuthukisa ubukhokheli bakusasa. Ukuhlaziya lolu daba eStudio 7 ixoxa lolandela ezombusazwe owake waba ngumgcini isihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi.
Iyananzela ukuthi umhlangano ibame ethathi indawo bese sinanzela ukuthi lanye elizwe leZimbabwe owethu uMongameli uMnangagwa upresident uba yingxenye yaleyo mhlangano. Imhlangano leyo eminingi kangako kodwa singananzelela xa sebehambe kuleyo mhlangano asinaze sibone untshintsho olukhanyayo eZimbabwe ngoba ngasifa ngotshintsho sikhuluma ngokuthi lapha sivusele zomnetho welithi sesithoni lapha sisithe ngxenye umhlangano enjengale bekhala lenxa yokungavela khona ngale kubeswa kule mpumela kusesithola abantu abangabuya bezo kuyilela umnethweliso ngokuyinvesta eZimbabwe kodwa khonoko acazise kuboni nanxanje kuba yimhlangano enjalo abantu abaningi eZimbabwe kathe sesinanti upresident uyahamba nje ukuthi achithe imali yeZimbabwe ethi yakhonayo but eqinisweni ukuthi kuvuselele ezomnethweliso kuvusele impilo zabantu kulungiswa kuyo-improva kwe-service delivery ulungiswa kwemigwaqo noba kubona imigwaqo efile ukuthi izibhedlela zibe le mithi ukuthi izikolo zibe nezikolwane zabantu abantu abangabuyela phakuyohlahla sikubone kwayo khona nezinye indlela abantu bezibaza bethi hayi kuyindlela nje ukuchitha isikhathi esho ukuthi kudliwa imali kodwa kungela mpumelelo ekhanyayo ebambekayo.
Umhlangano lo uhlose ukukhangela izinto ezingaphathisa ohulumende besikhathi esizayo njengeZimbabwe. Libona sengathi lokhu kuyahambelana nale Zimbabwe.
Ye, eqinisweni into esilale eZimbabwe ukuthi ngakhuthwa ngohulumende wakusasa. Siyananzela ukuthi eZimbabwe akusiphathi isikangako ngoba siloko sithethe ilizwe siyakwazi ohulumende obekhona eZimbabwe sibe ngohulumende oyedwa weZANU PF namhlanje. Ngokunjalo futhi ngananzelela khaya ungathi lokwenza kwezinto kwama-systems afakiweyo eZimbabwe akutshengisi uhulumende ulayo ingqondo yokuthi kusasa kube labanye ohulumende abangangena abangasiwo ZANU PF. So ngokunjalo sokuthiwa nokwenziwa kokuthi engxenye le samit ekhaya libana ilungiselele ohulumende abanye abazayo kusasa kuzaba nzima ngoba bathi bona isithole bathi teach an old dog new tricks.
Sizwe umongameli weRwanda umnumzana Paul Kagame esithi iAfrika kufanele ibe lelizwi linye yena lisukuzimela njalo isebenzise ukutholakala okuzekazileli ukuthi izithuthukise. Libona sengathi amazwi la angaphathisa na.
Yes, le inkulumo enhle ledwa ngumongameli uKagame njengoba ekufaka and futhi ngumkhumbulo omuhle ukuthi ke sifunde ukuthi njenge-Afrika into zethu zibambe siziimprove thina ngoba kayela ngasikhuma nge-Afrika sikhuluma ngeZimbabwe silezezingeyama-mineral zesilawo ezezivele ezenziwa phandle ezilethe imali eningi ukuthi vele ilizwe singazimela kube khona into ehluphayo ukuthi into zonalezo ezigejwa phansi amazwe esingekhiphe eZimbabwe lapha zidliwa abantu abalutshwana kule bugwelegwele kule corruption kulabantu abathatha izinto bezivela. Siyakhumbula kathesa ukuthi okwenzakala ngale manikaleni endaba yamadamu kule mali ka-16 billion eyanyamalalayo umongameli lo sowasishiyayo umoya umgabe wavuma ukuthi imali enjali inyamaleni kodwa kula nto eyenziwayo. So sizama ukuthi amazwi kaKagame ngamazwi amahle kodwa ngendlela esibona eZimbabwe abantu belobugogo abanabo asiboni ukungenzakala khonokho ngoba lokho esizakuthola khona abalutshwana abalamandla abasezikhundleni abalamalinki ezanti
lo ube ngumnumzana Ambrose Sibindi olandele zombusazwe njalo wake waba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association exoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Namhlanje ugatsha lwezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba kuhlangothi lweGlobal Engagement Center lwethule umbiko oveza ukwethulwa kwemibiko yamanga ngokuphathelane lohlelo oluqhutshwa ngeleRussia emazweni awezekazi leAfrika leAfrican Initiative lokusabalalisa ulwazi lwamanga ngamazwe aweEurope leleMelika. Lolu hlelo lobikwa luqhatsha intatheli izindaba zase-Afrika eziloba ebulenjini ama-bloggers lozulu jikelele ukusabalalisa lawo manga agcona amazwe athi iMelika le-Europe. Kweziphathelane leMelika owake waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Donald Trump ubesemthethwandaba waseFlorida namuhla lapho amagqwetha akhe labachutshisa kade bevezelana okuza kwethula emthethwandaba ngesikhathi ethoniswa icala lokugcina ingwalo zikahulumende eziyimfihlo emzini wakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lohlala eMelika umnumzana Dan Moyo odabuka kwele Zimbabwe.
Ngikunduleke badisayide, I think mina angiboni ukuthi i-Supreme Court ingathi upresident akumelanga athoniswe.
Nokutsho ngaliphi?
I-constitution, I think ithi no one is above the law. So angazi ukuthi babesebeyi-interpreta ngaliphi indlela i-separate upresident.
Kodwa nangumbono wakho ubona ngani bangagcina besithi hayi upresident kumele avikelwe ngoba ngesikhathi leso uyabe sehofisini sengenza akufunayo. Kodwa ke phela sike siyeza umthethwandaba sithi kabo president ngathi opposition ibulawe.
Yeah, I think ama-argument anjalo aqakathekile ngoba then where do you draw the line? Kumele kube le line phela ukuthi hayi president okuthize angeke akwenze angathoniswa. So I think So we are case by case, multiple letters are relieved, and then Jalo, immunity upon a Ipelera, Ipelera, Ipelera.
Yea, Kotaki, one of the unsubilly, I'm clever, I can a Valelo, Kumbanga Valelanga, you are clean and get a photo presidential election Yankona.
Well, there is a very high possibility with the Bangamtola Eritrala Aquatu. The local area was, that's why in my campaign, we are moving to Telaban Park with the Jalo Nama 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 Sevi, Avawenza, we was about Panguti, Noma Valero, IH, Rizom Potelana. In our constitution, I made someone to nominate him with a contest who won president. So, mina ukubona kwami kungenze ukuthi agwetshwe avalelwe sibili but still abe khona kubalot.
Kuyasebenza kono.
Well, kuma-Republicans kungasebenza ngoba babezitshela ukuthi angawina uzozinika iphadona phuma.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseVirginia. Okwamanje wathi siphe ithuba linabalaleli beStudio 7 lisipha imibono yenu.
Salibonani, salibonani Studio umuhle, Studio 7 umuhle, siyalibonga ngendaba zenu ezimnandi elisinika zona livula labantu abangaziwa ukuthi eZimbabwe umnanga kwenzani ebantwini. Ngicela ukubingelela abantu, ngibingelela imuli yami esemandawo kublock O, Mandawo A, uNashingo unkosikazi wami, labantu abamoshinga, uPatience Moyo, Anele Moyo, Diana Moyo, Sean Moyo, Precious Moyo, Patience Moyo, inkingi Limani bantwa bami izulu njengoba selibuyile, ngiyalibonga kakhulu kakhulu ngomsebenzi eliwenzayo. Ngithi kuStudio 7 ngibonge kakhulu kakhulu kumsebenzi elisinika wona. Ngixwayise njalo kumaphoyisa eZimbabwe, hhayi amaphoyisa eZimbabwe ekelani ukungena kupolitiki, liyayangisa. Ingaboba yindlwane ethi noma umuntu lo muntu ofika ekhaya ethwele ukudla uyamkhoda, hhayi ekelani kuba ngayindlwane. Alikeli lisebenza umsebenzi wenu uqotho. Indaba yegugurawundi kakhulukhuzinduna siyalicela phumani endabeni yegugurawundi lidingani lizinduna. Yikho lalikuphela izimoto ukuthi livalwe, yini elayikhuluma? Kanti lalingaphi izinduna lazo zazingaphi zaziziyekele ukukhuza ngesikhathi zibulala abantu? Ekelani kuba ngabathengisa izinduna zeZimbabwe, hhayi kuyayangisa lokho olukwenzayo. Zathi aselihloniphi, zabulawela lina selifuna ukugxumba, ligxumba lake lakubona ngaphi kulobu kuthoniswa kunjalo.
Njani basakaza bestudio 7 ukhuluma lo Sithandazile Ndlovu. Ngiyenza i-audio yami ngilana e-South Africa First Lawyers. Ngithanda ukubingelela laba abalandelayo lapha eJohannesburg. Ngibingelela ibandla engingena kulo i-The Followers Church of Christ under umfundisi uMbatha. Ngisuke lapho ngibingelele uKhalphani Chuma umntakadade wethu kanye lo-Ro uDali. Ngisuke lapho ngibingelele uThembi Nkomo lo Baby Sikhosana lo Ntethelelo Sikhosana lo Vusi Mthethwa lo Nana Mthethwa lo Toso Mthethwa. Ngiphume kwele South Africa ngiye eBulawayo ngibingelele uChris Owen Ncube. Ngisuke lapho ngiye Cholocho ezweni eCapital City eZwane. Ngithi njani sikhangezile Dube dadewethu lengane yami uHarmony. Ngithi ngikhona lapho ngibingelele izakhamizi zonke zaseMcetshwa. Ngithi njani zihlobo zami, umnyaka omutsha mina ngawuboni kahle awukangicacile ngempela ukuthi uhamba njani, kodwa sibonga umusa ukuthi bana siyaphila. Ngibonge Studio 7.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Singakehlukani sihlobo wathi sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa kobulawayo namuhla athi athathele abatshayeli bezimota zamakhombi lamaHonda Fit abasebenza ngongekho emthethweni kumbe lapho abangavunyelwa khona imota zabo ezifika amachumi amahlano 50. Izakhamizi ezingamakhulu amabili 200 ezibotshwe ngeviki ephelileyo zisetheswa amacala okuhlala eNyandeni Resettlement Scheme eGwanda North ngongekho emthethweni, zikhangelelwe ukuba zizabuyela emthethwandaba ngeviki ezayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lehla namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.